Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwamabhayi elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ubana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngengene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lowo ngithanda ubana ucaca angingenanga ngaphansi komunye umuntu.
Ibandla leZANU-PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwamabhayi elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150.
Utholakala amanzi aclean, abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean, so nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wekholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zana Ambrose Bindi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele parlamente kobulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba umholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso imvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kaMnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Sibindi.
Lo mthetho sawufaka iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uchairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana. Kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngingu-chairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo. Nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufuyi trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi yabe zilokhu sihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzele abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi zokuba ngu-chairperson we-Progressive Residents Association. Ngisebenzele abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kazivuto kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7. Inyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngiqhilile into engizenzayo ziningi ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akula muntu oxabana lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabe ngathi bephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso ukuthi kube lama recalls amarecords abelezizathu zawo ezinengaso zingenekizo kathesi kodwa ngibona ngathi amarecords athe senzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele ngabona le mthethweni kuhanjiwe asikwazi uzaphetha ngani kodwa amarecords akhona so kubela amarecords iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa ngama amarecords athi ukuthi sokume yonke into so bese kufanele kube lommeli sangena sibanengi lami ngomunye wabo mina ngene ngaphandle kwebandla le Triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngengene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esinjamisa lo ngithanda bana ukucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kuhle ukucace kuzosiseke njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa siyaxuxa abantu phansi lapha esihamba khona abantu wele bakuzisuthi yebo kambe akwemimisi kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalaphayana kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungisa ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokulalokhuya abantu yabo babuza kube lokuxoxisana labo bathi yabo imibono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zinezenzakalayo ezinye nezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa ibottom line ukuthi thina sihamba ngokufuqa ibandla le-Triple C angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wakenza ngalokho kodwa thina sihloko siqhuba ibandla le-Triple C esaziyo ukubana kobulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukubana kungene elinye ibandla elingayisilo le-Triple C kodwa abantu kuba yilungela ukubana babuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu basicasisele ngoba okumcoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-Triple C imbali singayikhohlwa sibe le MDC kwaba lama recalls kube le MDCA kwaba lama recalls kodwa bandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endlethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le development so kulokhu yikho sikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 kusenjalo amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwamabhayi election. Ibandla lezanu-PF lithi selithume amalunga edalele Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana na Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukuta Fara. Elupane East kulomnumzana Obethe Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBikebridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzozanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda utuzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesaba esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesisi njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama by election.
Oku kamnumzana uChabangu lebandla leCCC imboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Imboza eyaphekwa kusukusela ngo 2018 imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yicult. So imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabangu simzwile khuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besibese belungisela ama by election. So ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirun la ama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo standekile emhlanga weStudio 7. Lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula izithoba minwembili 8385 asebebanjwe ilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Kwamanje ngesizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awebelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owaxotshwa ukuba ngummeli wemavukuda fara edalela ephalamende umnumzana Munyaratsi kufa ukudizwi owebandla leCCC useqale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu. UMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakubwanya ozamela ibandla lezani PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 live kanjani kwasazi wethu abahle. Ye hayi, yasazi kumbe odiyami izavula after many months asazi. Eh but eka mama lo e-TPC hawo, ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni. Ubaba emadonkini ngale phumula, ubaba uqhumshelele ngale hayi. Imshina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha ngesitini ipropaganda yathola kanti indawo yonke so hayi angesitini mina into engibuza isizwe sakithi bakithi nisho ukuthi isizwe sakomthwakazi sicaptured noma kuhamba kanjani ngoba engathi nje mina mbona ngathi imashona land siyayithanda labo holi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona land amaphatha asemashona land angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khuluma i-raise i-point nge-MRP or umuntu eke raise i-point ekhuluma ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thini ungazi umuntu ekhuluma nge-MRP uyimlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma i-TPC kuduma abantu bemashona land umuntu kushona ilanga kuduma i-TPC kujona uduma abantu bemashona land nisho ukuthi isizwe sethu mpela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo mpela yindlela esiphila ngayo mpela sicapture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabange nje into zemashona land amaphathi emashona land abaholi bemashona land
amedonki abheke upolitics manje inkithi lokho ukuthi abule lokhu engenayo lokhu kudingwa ngiyaphikisana naye kumele afikisane nalo lapho kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu ababathanda TPC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwethabo nampo abantu egiye beshiya ngene nanku intuthu kuzayithatha kuzawenza kuphi intuthu ugwakhe ufile kale fiwe okuqhakhenkayele ifiwe okuqhakhenkayele ukudize lonke ufiwe sebethitha abantu bababuthelela ndawinye ikomasela ngamagqibelo awu bakithi mani madoda maselefuleki ungenabani ilizwe ngelekusonza kula muntu olekie
lithona njani balandeli balaleli we-Studio 7 lo okhulumayo nguthebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguthabango usengezo thabango lo Jacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-TPC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attaine i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqukele azigoda emhlane abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje usengezo usedicayidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-P F embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawona khona induku loxakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona asihambeni sibone
Sanibona salibona Studio 7 sanibona hayi nangemva kowami umbono ngisithi hayi thina sikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole imisebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kula msebenzi akulani aeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha eZANU-P F yaleli sikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizame ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akula msebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabonga
umshelele hayi ninjani zakhamizi ninjani bantu abahle bantu abanohlonzi abazibombileyo ne-Studio 7 enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics ma ukhuluma nge-tribal politics you are not reuniting the country ubenza kube first to west so nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani nani mina ngithi amaparty lawo abatsuke endabeni zokukhuluma ngalokho esikhuluma ngakho lokho okwe-tribalism unkomo wakhuluma abantu bakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela umkhulu lwana was a philosophy political philosophy waye analyze izinto ezibone zinjalo and that is what is happening abantu sebehlukene lokhwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints wadiliza iHighlanders Botswana Chila Moya yaba iHighlanders manje abantu sebebuye bavuselela nale into leziyana yizo sezivukile vele abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhilizwe sokukhulunywa nge-tribalism oh ngize ngizisole lami ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingaphi thank you bye-bye
Studio 7 uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba lamhlanje uChabangu uhambisa i-constitution ye-MDC Alliance uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa i-MDC ne-CCC into ezimbili ezichiyeneyo kuyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu i-fraud leyenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu labo-Carlton Bugen bagange bayafa
ngibingelele ku-Studio 7 ngingabe ninjani nonke nje basakazi hayi siyaphila sihlobo zama kukho kubi ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha ngifake umbono wami ngilimukise abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Carlton Bugen lapha hayi abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngu-Carlton Bugen noChabangu ukuthi bethi bengathi bamele abantu bakithi bayabathanda izigebengu lezi ezisetshenziswa izanu bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu bahola ngimpela ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi berojwe nguChabangu uChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi wathi yena angeke uzukwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawa siyinzalo yalapha emathebelelendi uma ungawusemaswingi uhambe uyephatha khona kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi so kuchazani lokho isebenzi sezanu sicela nje abantu bakithi mina ngisapoti i-CCC angikho lapho mina umthwakazi opheleleyo angijiki ngiyozwenife ngisapoti kwakithi angeke ngatshona ngigidi idlozi lasemashonaland angisho siphukuphuku ngendlela engikholelwa ngakhona ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi bezame ukuvula amehlo bevule nengqondo bengakhohliswa nguChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona ipressure yahlikisa nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi so abantu bakithi kufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali asina plani sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sitshona sixabana soda singabantu basemathebeleleni sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo bathengwa ngemali ukuthi badistroy into yakubo eyakhwayo into enhle okhulumayo ngogift isibanda lapha e-Alexander ngiyaxolisa nje ukuba mude
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu leKhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iKhisimusi. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think ibe sekuyi 4th of July then sekuyiKhisimusi kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Khisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba mutu, vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same, kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula iKhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday, you know, it's a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so we, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukilayo. Nanka ama Indian abaningi sesahlala lapha eAmerica iminyaka leminyaka, nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian elilodwa kona pe Indiana. So uthi Thanksgiving uba thankful, uba grateful loko. Iwa maki uba grateful uthi we survived. Kota manje vele ama Indian dawa enga ukhangelisisa uthi kuthiwa you're thankful uthi, you know, saligcina, we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi ungazokogonye bathi ama Indian abanika isitshwala. Ungazukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge. Ababanika khona. Babanika lengalukhuni, babanika le diye, okunye nje sebekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufaka. Idiye layo inyama khona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive. Layo nje ingalukhuni yalapha inyama ewomileyo iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo. Kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba yikudla kwakhona ngenxa yokuthi yikho ababanika khona ukuthi survive.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.